ngalo sokulethi lwesine uday 4 masikhangele i-strike sethu ibe isindo esisifakile kuhulumende ngoba lubhane kathesi esilwane primary school kulo mbalisi osebenziwe enkambeni ngendaba eziqondane lohlelo lonalo lwenziwa lathi uzerepel oyisiwadi of labor. Nxa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende uvele ujonge kubahlukumeza abanciphe idala labo abanciphele ilungelo lokuthi bakhulume ngenhlupho zabo. Ngokunjalo sesebenzisa amapholisa okuhlukumeza ababalisi, khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulo mfuqo wenziwa ngababalisi.
Nguye yedwa umbalisi lo welubhane selimzwile, kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zikhona ababalisi abahlangana nazo ezikolo kuba phakathi kwezikolo lezo izethi ezivamile, kodwa-ke kathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende usethukile isoneso esehlakalo esithola elubhane.
Lizamphathisa njani omunye wenu elubhane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikabi kukwazi okuqondileyo ukuthi sambizeleni, kodwa nxa engafika enkambeni isomile ingile ayo yonke indlela yokumphathisa njenge-union.
Uqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo? Njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Ikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngisekuqaleni ukuthi namhlanje insuku lethu lwesine sikhangele insuku ezingamashumi lambili, ngokunjalo sekufike insuku ezingalombili. Ezikolo ezithile bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka, kodwa-ke abe athuze ababalisi bahleli baya emsebenzini. Ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuyaphambili. Sasa ababalisi bazathola kunokho okubizwa njengeholo, yikho lapha abazabona khona ukuthi khona isidingo sokukhalala umsebenzi. Ikhangelela ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018. Thina njenge-athuza sikaze sagubhula amehlo kumbe sadinda umqondo, uhulumende samtshela ukuthi kazibheke iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018, okukhangelelwe ukuthi ababalisi babethola $540. Yimali esiyikhangelele. Okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibhala amehlo. Thina abe athuza sikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza. Bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi, abe athuza ababalisi abakhalele umsebenzi. Abanye ababalisi sikhangelele ukuthi bazangena njengoba yangeni imali yenza bakhumbuze i-540 yiye ngabenza benelisa ukungena ezitolo bathenge baphilise izimoto zabo.